Silusizi abantu bonke badabukile Chris ngokushiywa ke indoda atizimisele kwezemidlalo yakwazi ukuthi beleqembu lakhe eHarare Highfield lade ibumbile njalo nguye owathatha ke uPeter Ndlovu ukubana ke azoyidlalela umlona bomambazi wathatha uMadina Ndlovu wathi hayi ngizakubhadala ngoba ndithatha ibhora ngoba sponsor Black Mambas hambe coach Mambas waba le team yakhe wathi uzama ukuthuthukisa ke ibhora nakibo khona le Bhinga manje sizokuthiwa kasezwa kuhle nesikhathana khathana sizokuthiwa kasekho kubuhlungu kakhulu lokhu esikuzwileyo.
Ye usuke wezwa yini ngokubana uza bekwa ngaphi njalo nini?
Ngizwile ukuthi uyabekwa ngaphi ngokutsho kwabo bathi bona uyabekwa khona le kibo eBhinga. Ilanga lakhona liyabahlupha uyakwazi ukuthi kule midlalo le kuthiwa ngamongameli enziwa khona ngase Victoria Falls kuthiwana ngani kusaphikiswana kancane kwenziweni ukuthi ngapha abantwana bekhona le Falls ngapha kuthiweke kusemfeni eBhinga ngingazi ukuthi kuyacelwa kwenziweni umbuza bekwa ke ungafika umgqibelo kodwa sikezo kodwa sibe khulumile ukuthi uyabekwa khona le Bhinga kithi
khona kahle kahle kuyini okumthetheyo.
Angikwazi amadoda kakhulumi kodwa bengumuntu ongani into azimanga kuhle endabeni zezimali uyakwazi leli lizwe abantu bathatha imali emabhanga amabhanga abuye ke sefuna izimali zayo athengisa izimpahla zomuntu athathele abantu ngoba amabhanga akasayenzi imali anayenza isikhathi esiningi bebekhuluma abakhulumayo bathi ke imali bengasekho kuyo kodwa ngeke ngithi ukuthi kumbulele kangikwazi kahle kahle vele okumbulele ngoba sithelwanga.